Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngakuyi-criteria enjani yikho lokho? Ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kamba ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa izitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust ikunyunyuta zvikuru nekuda kwekutambiswa nhovane Simstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu. And pavakatopinza mabasa iwayo
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe ukuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali. Kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zvinova zviri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwira kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuvedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstart ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke thina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni emnyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi qeda ukusebenza pheluza thola la uyinzuzo. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibayaencourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-nationals umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yakhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lo umsebenzi? So thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho kumbasi. eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-circumstances sezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho.
Iphephandaba le-Newsday lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-PF ukwenza lumsebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga leMedbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands oluthiwa Inbox. Lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yeSimbisa Brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somkambo wensitha. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisilo iniso lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana, adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda, adinga abathakathi abangekhoyo, kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo, hayi kulabo bantu abaqanjiweyo, hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe, kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kutsho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi i-corruption, okukhona kathesi ukulahleka kwezomnotho, kumele kulungiswe ipolitiki. Ipolitiki bisilungiswe ezomnotho, ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo, hayi ukukhuluma nje ngomlomo. Politiki uqala, ezomnotho, ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe, yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, kampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasobangani babo, ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki, ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu. kaNkulu ezama company abo siyakwazi sonke lokho ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bevalela ama company laba bangasozihloboza bangasobangani ba kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono womweliso
umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo labathengi eConsumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo esehabron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla ezitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isigqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo ukuza laba abanamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo ukuza kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo ukuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHabron uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutsheneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo utha kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane ezitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
It's the
umsakazo weZBC uthi obe ngumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuncinga zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emuthesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani? Niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya, ngudube lona ubuya endaweni zenkaya. Ya, hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya, izange yalunga. Kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula, kodwa ke kuzange kube lokujabula. Ya, ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanje abantu beMashonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under Zipra forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi mase ufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hayi, ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, siziphilele nje, silokhu sibheka umuma waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane, izani idonki enkulu, bona sibe ngani idonki encane. I-CCC ma kuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF, o-vice president abangu-2 badingani, ngoba leso i-strategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. Uchamisa la sekubuya ngestrategy seZANU-PF sosiba lawo vice president abayi-2 ngabani? Indaba engasidingile u-vice president oko-1 either ungu-Welshman ungu-Tendai-Biti obe yi-1 kuphela kule vice president oko-1 njengalapha e-South Africa uMalema ungu-president wakhona ngale Limpopo, kodwa wakhethwa wakibo khona leli Mpompo ukuthi ebe ngu-vice president wakhe. Wena kwehlulwa yini ukuthi ezikhethile laye u-vice president wakhe ekhe lo-Tendai-Biti? Asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga
kakhethi kube lo vice president oyiwani baso kusiba lawo vice president abayi-2 sokukhonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi isitrati sokuncindezela amandebele sezanu-PF chamisa kabe lo vice president kowani loko ukuthi ba lobo vice president abayi-2 hhayi kusuke sikhonfuse abantu so abasakwazi ukuqadi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le-ECCC futhi lobo ingathi ingene vele izabe lokhu incindezela amandebele njengokwezanu-PF so hayi kuzima kuhlangahlangene mpela hayi ngosisisabotela akithi amaphathi esindebeleni hayi ngoba kulanjani amaphathi esishoneni lokhu hayi ngani ukuzibambelela mpela ngoba akithi amaphathi wonke alo president u-1 vice president u-1 lokuthi asokusiba lawo vice president abayi-2 ngokwani umhlaba ongakazikubonisa ukubona khona lezimbabwe kweshishwe amafenalend futhi awumhlaba ongakakukho lokhu u-vice president kabe yi-1 namfana ochiwenga uchiwenga ungu-vice president ngapha sewu-minister of health kahle kahle laphana vele kuhamba njani izwe lanalelana alithathekanga kahle lalelizwe kube nje kuyahlezikhale one time uto ilizona lalo mbuso okhona vele hayi ngoba laphana hayi lanelizwe lelanarayithanga lalelizwe laboya ngendlela engarayithanga laboya lidunguzile lalelizwe
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela ezi numba like ndikhethe nam ezinto zithethwa pha ku-Studio 7 zirayithi kakhulu like ebuzo ezi zibuzwayo like ngelowa phathi yelantuka yezimbabwe zanu-PF hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asizange sabone into like isijabulisena ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent le because kuvuyile ukuhlupheka qha
sanibonani sanibonani kwi-Studio 7 sanibonani utunga gipsy mthunga sanibonani bantu mavelas linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kunantendi siyaphila sibili hhayi sibona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hhayi yenti nje ngifake umbono onyana lwami engubonawo mani hawo yazi laphana kulamanye abantu mani ababiselilize emuva uzathola ukuthi abantu bani baba into yinye bebambane lalomfana omncane bebamba lomfana omncane bebezama ukuthi at least bazama ukususa londoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxanye ithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma sozephume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha asozeke ephume esitulweni kasoze uzenze okwenziwa ngobhudi wakhe omgabe oyikho aza kwenza uzalile esitulweni ebesefithela ye yako phindwa amakhetho kukhethwe kutsha khethwe kutsha into engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usibala badla sike izimali bathunyezela izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele emuva mani angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi uyeke kubona ukuthi hhayi into abazenza ozinti angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ncama ukukhangele thunga ngibomile kakhulu ngibomile sekile kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dankini akhiwami ale ngamakhiwami adlela uhambise njengoba liwuhambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi ze-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona yikuba lisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumende kazivisani lanoo kodwa ibhondi kwezinye indawo liyatshaya kakhulu abantu mina ngifaka amabele ami e-GMB ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyeyaka njalo umnikazi webhondi lo ngingeke mina ngithi kangitshintsheli intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bond ithatha inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabinjani khona so ngitsho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa ukuthi unto esikhundo esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibonelisa lonke balaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi abantu baseZimbabwe yibo abaganga eSouth Africa lichiya ezinye inhlanga khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi ne lizaphila njani nabantu ngoba lina alifuni ukuphila nabantu lifuna ukuphila nezinyamazana okusalayo ikuthi ne umthwakazi ungama ngenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu nabantu bagidi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzano siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe ngenye imini bazodla amathambo thina sesidla inyama impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu basempumalanga besibulala benza kanje siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele-Russia egoqela amalunga edale lephalamende. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele-Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele-Ukraine okwenziwa ngele-Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe losicubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga le-NATO ngoba uma isiba lilunga le-NATO kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha izikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze ne-Russia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yase-Russia isondele kakhulu esayidini lase-Europe. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya eminyaka i-Russia ize iyofaka izikhali ezinkulu e-Cuba zibheke e-America. I-America yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali ze-news ukuthi kuvele kuhle kubheduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuwukuthi i-Ukraine ingasibe yilunga le-NATO. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi i-Ukraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga be-NATO. Kodwa ke njengoba kunengxoxo eziqhubekayo phakathi kwayo ne-Russia engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazochela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele-BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa yiChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu elizobe linamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia azobe esabalele lawo mazwe.
emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Uke khuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwa ngamali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.